kuliqiniso sithi kodwa ke ngakutsho ukuthi into zonke eZimbabwe sezikhwelile kubangwa ke ukuthi ke wona amafutha phela yiwo athwala zonke izinto zezidla lapho ezithengiselwa khona. So ke ngaleso sizathu ukukhwela kwamafutha kutsho ukuthi yonke into ke sikhwelile. Sibona nje emavikini ayadlulileyo ke bakhweze kanye baze bakhweze ngama-toll gate. Sibona ke uhulumende kathesi ungakhangela ifiweli yona ngwayo. Xa beyithenga lapha abayithenga khona ngende elizweni pipeline babhatala imali yangaphakathi kwelizwe i-US dollar kodwa ngobe sebezethenga ke bezeyithengisa ke ngamabhondi. Kodwa ke khonokho sokubangela ukuthi abanye bakhona abantu asebekwenza ke sebesenza lokhana ukuthi ke ifiweli ngabuya uphiwe mhlawumbe 20,000 liters kuzathengiswa 5,000 liters kuphela 16,000 uyithole ke sisiya emkambo wemnyama ngoba babe besenza ke ukuthi bathole yona leyo i-foreign currency ukuthi aphinde ayandilise futhi ukuthi athenge isiweni azeyithengisa.
Wona umkambo omnyama ithengwa ngemalini? Iyabe isikhwezwe imali na?
Ye, umkambo omnyama uzathi ukuthi bakhona abanye abantu esingaziyo ngala ma-license okuyithengisa emagarajini. Bona kobulawo kulama-garage port amane engikwaziyo athengisa ifuwe isiweni nge-foreign currency. Bayithengisa-ke kathesi ibona ibisiyi-$1.35 ilitha elilodwa. Kube sekuthi umkambo omnyama-mnyama sathengisele zote. Kuyadilabanye bathengisa $1.50 abanye bayathengisa-ke $2.
Kodwa wona atholakala lula yini amafutha ezimoto lawa singasakhangeli emkambo wensitha kodwa sikhangela lapho amele atholakala khona? Atholakala sonke isikhathi na?
Khona-ke ukubona izindwendwe zezimota amanye abe engalawo amagalasi yamafutha ngezinye indlela nxa amanye amagalasi anamafutha kutho ukuthi-ke kuzima kokuthola amafutha.